thina siyakwamukela lokhu ngoba siyazi ukubana uMongameli uBiden inhloso yakhe ukuthi enze okuhle kuparty yamademokrats. Njalo ubonile ukuthi kulephutha elenzakalayo ngedebate yakhe and then wese loser isupport from amanye amademokrats amaningi besithi I think because of ukuguga kwakhe sekumele ahlehle avulele indlela omunye umuntu ongangena.
Isinqumo sikaBiden lesi sitshoni kwezombusazwe leMelika.
I think ukukhombisa istability lokuthi i-experiment le democracy iyatshengisa ukuthi iyasebenza njalo kulama guardrails engingathi ngama guardrails ayenza sure ukuthi i-freedom le-democracy ziyaqhubekela phambili. So lokho esikubona kusenzakala la siye sabona ngo-1968 uLyndon Johnson naye decide ukuthi hayi cha yena angeke asakhona ukuthi aqhubekele phambili nge-second term.
Inkokheli zamanye amazwe zingafundani kusinqumo leso?
Into esiqakatheke kakhulu ilesi sokuthi kumele ufake ilizwe labantu belizwe phambi ngaphambi kwezifiso zakho lama-ambitions akho. Umnumzane uBiden ubonile ukubana ukuhlala kwakhe kungaba yi-risk ukuthi ama-democracy anqotshwe ngu-Trump ngo-November. So yena wakhetha ukubana afake ilizwe ngaphambi kwakhe le-ambition yakhe ukuthi aqede i-second term yakhe.
Abanye bathi ibandla lama-democrats lingahlangana lodubo lokwephula umthetho, libona njani lokho?
Cha. Okumele abantu bakunanzelele ukuthi inomini ka-president kamongameli yenziwa ngama-delegates awe-party. I-Democratic Party ilama-delegates angu-4,700 okuyibona abazohlangana kukho convention ezoyenzakala in 2 weeks time. Kuleyo convention ibona abazodecide ukuvota ukuthi baqhubeka laye uKamala Harris na noma bakhetha omunye umuntu. Okusalayo ekugcineni idemocracy yiyo enqoba.
Akusoze kube lokudonselana na lapha kubukhokheli bamademocrats.
Donselana khona kungaba khona ngoba masikhangelisisa udaba lolu isikhathi sakhona ngingathi from manje ukuyofika i-convention sesisifishane. So abantu abaningi ade bekhangelela ukuthi amavoti abo bazowanikeza uJoe Biden, kodwa sizwile yena uJoe Biden ngokwakhe endoza uKamala Harris esetshela abanye ama-democrats ukuthi hayi nguye umuntu okumele sime ngemva kwakhe lo, sonke sibambane si-unite behind uKamala Harris ngoba ngumuntu onjani engisebenze laye i-4 years yonke le edlelileyo, ngumuntu ole-experience, umuntu owaziyo lo msebenzi, umuntu ongenza umsebenzi omuhle.